sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuMabasa 2023 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court.
Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useyetheswe elinye njalo icala uMnumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi Maximum Prison pose umnyaka wonke.
Ngithanda ukufika kwe-AA ngande problem, ngase ngile-depression, sengiqalisa ukuba nama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. Ngine-3 years engayenza khona i-program, senga-reunite lefamily yami.
Utshwala sobutshiye abantu abaningi eZimbabwe bemaninginiki. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba edaleleli eHarare emhlanganweni awenze lamagqwetha ebandla leli elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-Constitutional Court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhla ka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emeja yokuvota ole-delimitation alukhutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakho-ke uthi kumele kudwetshwe imingcele emitsha. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-Constitutional Court.
Okwenzakale e-Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court. I-case ngathi kumbe ibhentshi lonke kumbe ojaji bonke bazahlala mhla ka-8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhla ka-24. Yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhla ka-24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u-4 o'clock wantambama mhla ka-24 engakatshayi. Njalo thina lathi sesibekile imicijo yethu, njalo silandela khonokho abakuphikisayo mhla ka-27 yena linyanga, kube sokusithi ke mhla ka-28 ibhentshi selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonokho babadube.
Njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika yakho konke, i-constitution. Liyasazi njengebandla le-MDC siyenza into ze-constitutionalism, sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswe kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo, akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani. Nxa zingalandeli isisekela mbuso i-constitution, ziyabe zingekho emthethweni, kazilandeleki, njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo. Ngalokho i-delimitation ka-president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni. emthethweni ngoba ayizange ilethe i-final report yabala kuhla abantu okuza kwenza ukuthi i-voters roll layo ibe iyakhelwe phezulu kobutsotsi osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezulu kobutsotsi nxa ukhetho lwethu selulobutsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni okuza kwenza ukuthi sisale sikuma sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besininela khatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza i-democracy abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama constituency abo afakwe kuhle ama ward abo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela kusiya ngesensus hatshi nje ukuthi abantu bazenzela umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basebe sita siyene ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabanga ikwaziyo ukuthi ukhetho lwenjani njengebandla leMDC sike salenza lona leliphutha sizitshela ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izano iqalisa ukuropa kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngalokuvota kudala bayabe sebaqeda ngalo
umnumzana Witness Dube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla leMDCT besixoxa laye eseHarare. Usethi swayelini njalo icala umnumzana Job Sikala osehlale eChikurubi Maximum Prison phose umnyaka wonke igqotha lakhe lithi uSikala wetheswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni okwamanje amapolisa athi wathuthuzela uDlakela kusanda kubhubha unkosikazi Mo Blessing Ali enyathime. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uThabo uManzite ngokuthi unxusiwe njalo kwemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBritane uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Embikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBritane eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo bacubungula ezibhadelane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe, utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emerson Mnangagwa eBritane ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga kweStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala yikuthi iBritane ayina choice other than ukuthi i-invite upresident weZimbabwe. Ngoba ngani ziningi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona yikuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo. And it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe lobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo babona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrica, ngeRussia eAfrica, lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalele emuva. Khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized, sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe i-benefit.
Lokhu kuchoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBritane kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini? Njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabeleBritane?
Yes, Zimbabwe is open for business. So lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima, abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations awe Zimbabwe lamanye amazwe even ase Europe le America azajintsha. And okunye kutshengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi iland reform program ayisiyonto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe iland yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le access to land, ebe le access to ama natural resources, ebe le access to umnotho welizwe. So yikho thina sikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama sanctions kuhle kube ka one. Ama sanctions lawa aserve any purpose for interest ye Britain. E-Britain lama sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha e-Britain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because I sikho about abantu, I sikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest awe Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku-increase i-trade between i-Britain le-Zimbabwe, bakhangelele i-partnership working between i-Zimbabwe le-Britain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, basoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as i-Britain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lodwa sisiwami.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, wexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 esebhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumende wakwelemelika, obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasosha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces, bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isitshiye abantu abaningi bethithibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwiswani lalokho okwenzakalayo. Akungabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elomelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba lenyukliya. Ele Ukraine lalo lithi kulabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa okwenzakala elizweni.
Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda uhanjiswa esibhedlela seInguchene Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, mbanje, and diazepam, mangemba.
Ngangisebenzisa imihlobo emithathu yokudakayo, ngangiphuza utshwala, ngibhema isangu, ngithatha lamaphilisi awe-diazepam. Ngadubeka okwesikhathi eside. Ngikhumbula kwesinye isuku ngangivele ngilale ngizithembise ukuthi kusasa angeke ngiphinde ngithinte utshwala. Sengiqedile ukubhema, kangisafuni ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa ngabo-9 ekuseni kwakhona ngiyabe sengingodakiweyo.
Baningi abakusimo esifana lesikamnumzana Mulipa abancedwa yinhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngale problem, ngase ngile depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingela msebenzi. And in the 3 years engayenza khona i-program, sengareunite le family yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathe singani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona ngani angibukhanuki, amalanga alokhu ephusha esiya phambili. Sekwaba lokuyi-distance between umuntu engangiwuye nomuntu engiwuye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana lalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinezi ukandiwona, I'm changed.
Ngangiyisidakwa kodwa kathesi ungangibona sengingomunye umuntu, sengizimukile, sengingophilileyo. Umndeni wami ujabulile, wonke umuntu ujabulile ngami.
Umfundisi Francis Maseza owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi hlale laye phansi umuntu ngimtshele, ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe singumuntu olwayo, singumuntu ololaka ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshona ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka kukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benatha-ke labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa ukuthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bacinga behlela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu libenganathi lezi zinto. Njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, umnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
48% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U-40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangela ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare, umnumzana Lindani Moyo, uyakusekela lokhu.
Ontanga abaselanto abayenzayo, bahlala behleli nje, so uthola ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le esiyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eye-World Health Organization, bathi abantu abafika izigidi ezintathu, 3 million, babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okudlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abantu abanengi ewange lezinye indawo esabelweni seMatabeleland North bathi inyamazana zasendle zibathwalise nzima okokuthi sebefisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba esewange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna uMvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forestry Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye, 61, ohlala eMpumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela eMpilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo, unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna uMvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilithumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka kulojaha ophose wabulawa yisilwane eyeluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council umnumzana Phindile Ncube uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulazi izinyamazana lezi kungelasizwa kwaluthola, abathathelwe ukudla akulasizwa kwaluthola, abathathelwe izifuyo akulasizwa kwaluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behamba esigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathela indlovu sidliwa izilwane. Isifuyo sizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo, waphathisa ngalo. Akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele sesibhedlela uhulumende sakhe, akula. Indlovu kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomali usiwazo, lezi lwane lezi zilomali usiwazo oyi-national park. Kulo mama wesidobe enumber 4 wadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi wathiyela izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemo. Umuntu lo usedlele uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaya izimali izakhamizi ukuze ethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa indlala ngoba sivuka emadabu kakusa silindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, so sikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona sisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
Umnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechethe uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxamte edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngabiselwa phansi zinyamazana. Into enye engiyinanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazane zabe zimhlubu zibahlukuluza abantu, abantu ke bona kuthiwani nxa sesithezwa abahlukuluza. Khonokho ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe ngonomthetho.
Obona ngezendlelo umnumzana Farai Maguu owe Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu ukuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. UMaguu uthi okunye njalo ukuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamela ngakungene abantu.
Government has sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo, okuyikho osokubangele ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher considering that we are now moving into the drier months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumilani. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle lozulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Getting bunny get a chance to blow. I got the lamanj and bad and kashan and jung on bobo. But look, but I'm a king, but I'm telling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my toe? Shish, they give me shallow. I don't know, compelling, I go put on pots and go about pots on me and you go to the cock. No, no, the leeches, the people go over the political cock. A pot of a tongue, a swigging goes to the calling and best. Not a song at your song as a long and best. I shall sell him pepper. No, no, compelling, I'm selling pepper. Look, contending to the bonanda. As well as the end up, double boss, the level is high, and one of the summer particular long bumper. Every time I get spits, I tell my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother discussing and passing, but special rapping, your cousin is like the band doing. You're gonna loom, from a woman, woman, move, hand about two, stuff, and about two, hey, when I step in the boat, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you want to cross. When I go back, I'm a predator, trap me, a bury, and force her to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since.
I am Yagger Ben Mede. Oh. Nigga bang mele, hi a nigga bang mele, yeah. 7-9 and yani kuza vele, nigga bang mele, nigga bang mele. No no no, hi bo, hi a nigga bang mele. No no no, hi bo, hi a nigga bang mele. No no no, hi bo. 7-9 and yani kuza vele, nigga bang mele.
Wanna go rap? You told my mom, I'm rapping. cob, cobble gas, cob, yimingo, devil a cop, this little kuluma go. Uncle was on rap, a dance on a cart, and petal a flog, a bubble was hard, and Kanuka, a cat, and you could pet up on what about Tamil is hard. Sakoma Sangoma Pulama Tam, but the basic Pokila Makan, every time on the floor, and if not on the floor, and sell out with jealous, the burning them up. But the Benza and rapper, as was my queen in Yako, fellow who might come mad, I met the top, and she hasn't yet, you're rapping his comedy rappers, I'm mumbling.
Akiwe lapoke utinyenge bengimele kulabantu kunamhla sixoxa ngobukhohlakali ukuthiwa benziwa ngabacetshengelwa ukuba badlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele ebenye ezinye besilazo idale le-constitutional court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT usetheswe elinye njalo licala uJob Sikhala. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthembo sithimba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.